Abaphumelele ukwenza lokho bagoqela inkokheli yomanyano we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uNkosikazi Joyce Mjuru womanyano we-People's Rainbow Coalition, uNkosazana Thokozani Kuphe, owelinye icele le-MDCT, uMnumzana Noah Manyika we-Build Zimbabwe, uNkosikazi Violet Mariacha owe-United Democratic Movement, uMfundisi Evaristo Chikanga we-Rebuilding Zimbabwe Party, lo Mnumzana Emerson Mnangagwa we-ZANU-PF labanye. Oze emele uNkosazana Kuphe ukuzatshiya amaphepha okubhalisa edale le-High Court, uNkosikazi Priscilla Misiya Irambi Mshonga nguye ongu-Chief Elections Officer ebandleni leli.
Ngizofaka amaphepha ka-Honorable Kuphe, she is standing as a candidate for the MDCT. Kuhambe kuhle sibili, sifakile amaphepha ethu bavumile. So sengine-receipt etshengisa ukuthi sengibhadalile. So ngithabile sibili ukuthi sesiqalisa lathi ukubona omama mama sibili besima ngesikhathi sona lesi.
UMisi Hayirambi oze e-High Court egqoke i-t-shirt ebomvu ebilotshwe amagama abetshengisa ukuthi uyaziqhenya ngokuba ngowesifazane ulandisa ngesenzo sakhe lesi.
Okwakhathesi siyabe sifuna ukuthi ngalokho kokuthethisana ngakuyama khonokho ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abezitsheli izinto zokuthi uyisifebe. Njengobana ubona nje ngigqokile i-t-shirt lethi hashtag MeToo itsho ukuthi mina lami nxa lisithi uKuphe liwule lami ngiliwule futhi. And nxa kusitsho ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitics lizabe limntu lingule, hayi thina sizasigqokela sizitshele ukuthi singamawule kodwa singene kupolitics zangkhona. Kodwa lokho kokuthi kuthethisana kumele kume, umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinamela kwenu, yikho esikukhangelelayo.
UMnumzana Mapfumo Peter Gaba webandla le-United Democratic Front oke wabuyiselwa amaphepha akhe kulokukade kusilela laye wanelisile ukungenisa amaphepha akhe.
Yikufunda kutshengisa ukuthi esikhathini esizayo izeki yabe ifanele ukuthi inike isikhala esingani sikhudlwana ukuthi abantu babhalise bayesayinisa ama-candidates than ukuthi benze only 3 or 4 days. Kuba nzima kuma-candidates, so bangakwenza kube lesikhathana kumbe a week or 2 weeks ama-parties bazakwanisa ukuthi bagijime bahlanganise into lezo njalo bazilethe bazi-check-e kulesikhathi esigcweleyo sengilulungisele ukhetho. So ngithi sesiyahlangana khona ngale emasimini akhona emkhankasweni, sizahlangana khona ngale i-UDF, sizahlangana sizolitshela ukuthi kuyini esikuphathele uZulu.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lukamasipala bona bebesisa amaphepha abo esigodlweni sikamasipala eHarare City Council eTownhouse. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngemva kokuba aphumelele ukusa amaphepha akhe nguNkosikazi Duduzile Nyirongo.
Ngisubmitha amaphepha ami izolo, kwakungela abantu abaningi, kuhambe kuhle. Ngithabe kakhulu ukuthi umsebenzi lo ngangiqase kudala, kodwa ngikwazi sekale sengikwazi ukuthi ya sengisenza full time umsebenzi onalo. Full time hit the ground on Monday, even though kade ngisenza kade ngikwenza. So ngithabe kakhulu and ukuthi amaphepha amaphumelele, labantu bamade bekhona kuma abade benginominatile baphumile lapho. So ikho kokungithabisileyo khonoko bengama-registered voters. Engangikwenzileyo ukuthi ngangisithi nxa ngikubhala bese ngikhangela ku-BVR inspection online ukubona ukuthi ukhona yini. Into engangikwenzile khonoko ukuthi ngingabuyi lapha ngibe lama-surprise yokuthi abantu bakho abakho. Kulabanye izolo wayelabantu abakhe abangu-2 ababengekho ku-voters row, kodwa wayelama-extra. So ikho kwakumnceda khona ukuthi wayelama-extra, so abantu bakhe basebekwana-5.
Omunye wama-commissioners ku-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo, uthi ubuhamba kuhle umsebenzi namhlanje.
Indawo zonke zelizwe abantu kade befaka amaphepha abo, abanye befuna ukuba ngo-councillor, abanye befuna ukuba ngama-members of parliament, abanye khona befuna ukuba ngo-president. Inamba yabantu abafuna ukuba ngomongameli belizwe lonyaka ikhwelile. abantu bayajabula bayafisa ukuthi bavuse ilizwe leZimbabwe njalo bale confidence ku electoral process elizwe. Ye ukuxoxela kukhona ngenxa yokuthi abantu bebaningi phela kade befuna ukuthi labo bangene ekhethweni. So sizwe kuthiwa abanye bebengena phakathi kwe-codroom belama phone abesekhala amapolisa azama ukuthi adile labo kanabo kwangani kuba nenkinganyana. Kodwa overall nxa sikhangele ilizwe lonke uhambe kahle kakhulu.
Umculi olodumo njalo esaziwa langendaba zokubaza izithombe esebenzisa amatshe engusomabhizimusi umnumzana Taurai Brian Mteki yena uthi uzoncintisa lolu khetho lukamongameli ezimele. Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leZimbabwe Industrial Development Party umnumzana Daniel Chingoma akasanelisanga ukwethula amaphepha akhe ngezizathu zokuswela amagama anelayo abantu bezigabeni ukuba basayine njengabafakazi okudingwa ngumthetho olawula ngezokhetho. Abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bebesiya kwethula ingwalo zabo edale likamantshi lapho okutholakale abaningi abekade bebhalisa bezimele ngemva kokwehlukana kwemibono labamabandla abakade bekuwo. Ngimbele isitudio 7 ngiseHarare ngingumemvisi Gama.